So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesi-CC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxosha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla lesi-CC ngoba beselisiya nganqele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabang into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwena maNdebeleni bengitshela ukuthi i-challenge yena uThabang wakhe esenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawayo aqume indlu aqume intimbane ye-Thabang.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni inengi lingezesigaba seMatopeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesi-CC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganqele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla lesi-CC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize kungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqo ondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlale sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana lalaphana abantu basale sebedopa khonoko kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiyaphambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress iCongress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. iCongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ingakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asokhonkheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Tshabalala, Mpophoma, Mkopa North, Chegutu West, Zwimba East, Sege le Koromonzi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasulunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Kade ngiwenzele amhlophe ngukhala ngitshele ngizwa kuthiwa iChabangu usekunika isikhulu la usekunational angazi national executive nje i-national bani iyenile labochabangu ukuthi usuyiphatha amandla esikhulu enhlanganiseni labochabangu. Kodwa into engidanisayo mnumzana Siso ukuthi into yenu la uyayazi mfowethu ka izwele imgresilesi bakithi into nje elikhona ukuyenza izwele lingelabufakazi obugcweleyo liyakwazi ukuba lifuna ukuthi izani i-P F ithole ithuthe akula jatishini ngalanga ephilizwela ukuba lithi lifuna ukurekhola ama-members e-PPC lihlulele futhi lina ukufilda ama-members enu kumbe lapho lifilda khona ama-candidates enu nxase livale awethu ama-candidates ehluleke kuyina nxa lithithi i-PPC eyiyo ekhokhelwa ngu-advocatesamisa iyayimpoza ama-candidates lina elingayimpoziyo afikabesizeta kule-primary election or whatever process elisebenzisayo ezekhethe i-candidate liphonguvuka selifakile nje abantu I'm going to go to the next one.
umntwana kasonke ukubana ifamily eyi-1 ibifuna ukungena ikhokhele imatao kuvanywa ngomunye ofana labo baba uPrince Dubeko abavele besetshenziswa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndle?
Ngiyabonga dadewethu ngemvala kweminyaka yonke leyi uChabangu labo besiso baqhubeka bona besilwa lamaNdebele kumbe lamaShona kumbe lomhlobo othize thina silwa lezanuphiwe sesiyaziwa yiningi indezi labantwana bezimbabwe yabantwana bezimbabwe abanyindezelanga ngamaShona kuphela kumbe ngamaNdebele bayindezelwe yezanuphiwe.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Siso
ela ukumkhumbuza ukaba undlela ukuthi baba ndlela baphendule ebantwini begaba lakho akhona kumbe iprovinsi lapha akhona ubaba indlela abe lesiqiniseko ebantu nacela abantu iqiniso engathi uThabangu wenza into engayiyo njalo amlebhule izanuphi ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo wathi uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi nokukhuluma u-a ngalo kanti bemathekeleni moto banzelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beHarare ondlela ukuthi babuye bazodiploya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisibo iqolo uqolo dadewethu njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabangu into abayenza into efunwa ngabantu bakithi kwela maNdebeleni bengitshela ukuthi yi-challenge yena uThabangu wakhe esenzile ukuba akabona kwalebhodabhoda edolobheni akobulawayo kule ndlula kule ntimbane engiThabangu abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakale sedlula eyazokho esiyezokona thina amapolisi esihlakatshane njengoba efithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uThabangu uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uThabangu kabafuni nakuyibona singatsheli ukuthi bayesichitha isikhathi sikhuluma into yamandlwayo.
Ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana Thabangu mnumzana Siso?
Ngizamphendulela uThabangu ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathekeleni bayayamukela into kababa undlela yokuthi alethe abantu besishona nokuthi bazobuya bezobuta abantu bemathekeleni. Ngithemba abantu bemathekeleni kumele babekwazi futhi ukuthi obuyaka ondlela ngakobaba othi Mdubeko yibo ababuya lamashona esigabeni semathekeleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abebengazi endimi le.
Ye, kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni?
Usekelo ulaso sibili sike senza nyamangala ukuthi ubaba undlela i-politician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe nxa kuyukuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona lo mhlangano labo baba uThaba ithukuyisa ko ikamnet mistoken ephelandaba dakanala lapha ekebhesisethula khona i-candidate ye-TPC umama uMoblessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abathole bethokoza bevumelana lento eyenziwa ngubaba uThaba.
Lapho-ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabangu njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMatabeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Inkomo esezifile ngendlala elizweni iningi lingeze sigaba seMatabeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700. Lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe iningi lenkomo zesigaba seMatabeleland South bezilokhu zicuba. Sixoxe le ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo.
Isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selino okungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka kuzabanzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kaso zathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke, njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobubunengi ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangasebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Ngakukhe thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono, beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplace leso. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yisisikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama-winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabikho, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo egangeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe ikota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, kumbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Yele njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Lami ngiyasapota lubaba ukuthi kona uChabanga akakuzwa ukuthi kade vele kahle kahle ujongeni. Ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni. Lami ngiyamsapota lubaba ukukhuluma nakuseni ukuthi uChabanga ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni akakuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalaleli azifundwe nathezethu. Ngizwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezana. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni siyazi ukuthi izana ayilanto ilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikhona lapho for 14, now it's 44 years. Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengayo. Asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyana zakudala incwadi zisafa kwema-post. Nowadays kune technology engabe lokho ekhuluma amanga la uqalile ukugephisa ibholane siyamuzwa nje uyakhuluma angazitsheli ukuthi uzowina umthuli incube wafakela abantu beCattle Park iWi-Fi mahala wadliwa abantu basebenzisa usengezo eThabang ukuthi arecall wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayehlaye incindisa nakhona eCattle Park ba-right sibili bagephisa ibholane angithi ibo bayeka ukukhupha amadamu ukuthi ubulawayo azathola amanzi kunini besembusweni kunini betshontsha igolide kunini lokhu betshontsha nje ama-resources ethu kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba kube izindlovu zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo-Joseph Chubu ukhuluma nje kathe siyangithi ushuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lelo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidula indlovu sengani ngezela senganini elazizalayo.
Good afternoon Studio 7, how are you? I'm calling, I'm recording on this audio. We say, keep it up. Kwele pambili, nisa zisa nge indawe chinsega, ezwe nge kupego, Liliana, ilika mnangako, nyabong, mvelase.
Yes, sali wunani, Studio 7, mtandu kuhuli sabonke nje, abakoluto, unyoni, mina yungu api, luto, unyoni. Sematema enkaya ngithanda ukuthi mbulise nje usiso sidola ngale dogo ngale mbuye mbulise lo mfowethu sekhezi i-driver dog bese ngithanda nje ukuthi mbulise laba sedrobheni nje obuhle sibanda laba kuba bazala phela busi ngabazinduna ngithi uNkulunkulu angaba nathi sigcine sesihlala ukuziphila mina ngisegolo kwamanje ngapha eDivlut. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kuStudio 7 ngiyisakhamuzi saseKezi eSt Joseph. Ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntanami kade esuka kuGrade 0 kufanele eGrade 1 bamphendusa ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala ischool fees. Bathi uzabuya esikolo and ma ubaba wakhe usesebenza ngingubaba wakhe mina engikhulumayo angazi ukuthi kwabemfundo ephakema lokho usizo abangisiza ngalo ukuthi umntanami abuyele esikolo funde njengabanye abantwana angahlali ekhaya. Ngiyabonga.
Studio 7. Lapha kade ngicela ukubuza ukubana besicela ukuthi omunye we-SCC akasichazele kahle ngosengezo Jawang. Ubana usengezo Jawang yena uvele uyini ku-SCC yokuqala. Usengezo Jawang yena lochamisa balokuhlala phansi bakhulume etafuleni na. 3. Usengezo Jawang edalela iParliament wangena njani esiyaxotsha laba abanye abaxotshayo. So into ade sifuna ukuyizwisisa lapho uze sibone ukuthi kati yena ipower yakhe leyi wayithola njani. Because ingani kuyahlupha kwinto kwakhona, ngani kuyahlupha.
Siyalibingelela kustudio, siyalibingelela kakhulu, siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala. Lingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana lalo lesikolo? Lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo? Sibekile abantwana phansi kabafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhatshana. La manzi agcwele izifula, ukuthi sithatha abantwana sibafake emanzini sikhanyele. Indozi siyayisaba. Sicela uncedo bakithi, sicela uncedo lisincediseni kumbe lisinike amacebo ukuthi yenzani so. Ngoba sesizame sazama imizamo yonke, kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kiyo.
Studio 7 njani nonke? Siyabonga imizwa esikhethela sona abantu ba-Studio 7. Kodwa sesingathi sesisola abantu ba-Studio 7 besilithembe kakhulu. Kodwa ngathi sesilisola ngathi mhlawumbe selisidla nezano ngoba izano ye silicontrol ukuthi leze kanjani ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu labo elaziyo ukuthi basifisa ubuhlungu abantu bakajabanga ophukeni abochuma abantu abaprokonize abantu abantu abangabathengisi. Siyacela ukuthi kwesinkathi kulekelele ukhuluma nabantu abafana bochuma nabogawula abasisa ubuhlungu lekele inike abantu besisi kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi ezibaba ifuna ukuba njani ngoba niyazi nabantu ba-Studio 7 ukuthi vele iZimbabwe is not a country at the moment, it's just a house of a poor man. UJabang uhlala ekhuluma idoda akabonakali UJabang ngana direction akabonakali kahle kahle vele UJabang ufuna mazimbheka thina simbona ukuthi umthengi tengisi ufuna ukuthengisela abantu uzano wenza ngathi ulwela abantu uzibiza ngokuthi uyi-SG kodwa ngapha abantu besisiba tabamazi ochamisa in company. What is that? Emakhoti yawina ubonakala nje ukuthi bantu bakwaStudio 7 kucabanga lo indaba akayikho siba siyacela ukuthi yelimi ukukhuluma labantu abo bazwisa ubuhlungu. Awelikhulumeni abanye abantu bama-obhoyisini njabanye noma ubani sikhathele ngokuza abantu bezanu nokukhuluma ngomntwana enhlabathi khulume lapha ejoazi yabonga.
Yebo bantu kaStudio 7 ninjani, ngiyalibingelela. Ninjani izulu khona ngapho? Hhayi ngapha belisina zihlobo. Ngicela lami-ke ngizizwe ngikhuluma abantu bakaStudio 7 ngisesontala ku-12.
Hayi loba kungakavotwa uJoseph Juma ngicabanga uzibonele abantu bamaleke live bamtshelile abantu kwabazange befike. Akula mtoka ophelele ekhanda ongavotela abantu bezana ufike. Abantu ngebambonisile bahle bamtshela amathupha o-Oscar osiziba nombuzo ukuthi uzokukhona yini kubhaloti. Kuzwa njani yena? Abantu ngoba bafuna abantu labo, abantu bakhathele abantu abangela kuncedo labo. Kambe into abangayitshintsha entsha yini? Yini into abangayiyese entsha abantu bezana ufike? Ngoba kwayena umnankabo nguye obolileyo umnankabo. Because beka manje abantu bayafa esibhedlela la imigwaqo ibolile ifile kodwa kuhlala kusenzwa ama-ba election. Why kungathathwa le mali kulungisa izikolo, kulungisa imigwaqo, kulungisa amadamu, kulungisa indaba yogesi, kulungisa indaba yamanzi? Kumanje babhizi batshela abantu ngekhorela. Why kungayekwa indaba yama-ba election la kulungiswe indaba yamanzi kodwa ngendlela ukuthi lo mnaka kwavula umqondo wakubonile sonto ongayicabanga le yena ucabanga lokwakhe nje ukuganga njengalo ukuhlale gagile kuphele emqondweni wakhe. Cabanga ama-ba election kayi-3 per year kunjalo kusetshenziswa imali kodwa abantu belala bengahlanga la bexosha abantu ephalamente ngamasifomu abantu abavotelwa ngabantu nawo kuJoseph Thuma bamalile.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lonkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edale le-Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai kuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le-Russia.
Singakhangele ngale e-Ukraine. I-Ukraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi i-Russia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwanisa ukubulala abantu abaningi. But i-conventional infantry war ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlalakahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impilana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe kachana baya kachana tuzane kwama borders eRussia even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Ai okwakathesi sibona ngantwa impile iUkraine inqoba yokwakathesi sibona laye Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi la a travel lokunikwa la izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba labo abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians ngoba siyakwazi ukuthi ama Russians amaningi asafuna ukuhamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Ubona ungani impi le yimpi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
Lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime ngantwa kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi nomzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.